abongi abenze umhlangano wabo kobulawayo bavumelane ukuthi babuyele emsebenzini lamuhla kulandela ukuchukana kwabo lohulumende obaxotshe umsebenzi ngeviki ephelileyo. Umbiko owethulwe ngamalunga enhlanganiso yabongi kobulawayo iveza ukuba sebebuyela emsebenzini loba nje umnumzana inokudongo unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eyeZimbabwe Nurses Association esithi bahambisa udaba lokuxotshwa kwabo emthethwandaba. Umbiko owethulwe ngabongi kobulawayo uveza ukuba kubazwisa ubuhlungu ukuthi kunabantu abaningi kakhulu abagulayo elizweni abangatholi uncedo ezibhedlela zikahulumende. Abongi laba baxoshwa umsebenzi ngeviki ephelileyo ngumsekeli kamongameli uretired General Constantino Chiwenga owathi sebengena ezombusazwe hathi ukuthi bakhala ngeholo eliphansi lokunye okumbalwa. Kulandela isinqumo sokubuyela emsebenzini, umnumzana Solwayo Ngwenya, umphathi ntambo wesibhedlela sempilo Central Hospital, uthe abongi abedlula amakhulu amathathu sebebuyele emsebenzini. Esinye isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Hilda Nyathi obegulelwa ngumntwana obhubhe ngenxa yokungatholi uncedo olufunakalayo uthe abongi ababone esibhedlela lesi bebetshona besebulenjini bokuzilibazisa bengelaphi izigulane.
Omongikazi abaswelakala esibhedlela sebembulalela umntwana ngoba umntwana asangatholi i-treatment ngesikhathi. Vele abala ode empilo amanensi ngakuyenza vele beqotshe bethatha abanye befake ngoba vele isikhathi sokusebenza balaso. Abantu bayafa bebakhangele besemafonini vele abasebenzi labana abantu bayathethisa izigulane every time vele afica izigulane zithinga.
Kasenelisanga ukukhulumisana leziphathamandla zikahulumende ngodaba lolu. Abongi bafuna ukuthi uhulumende akhuphule iholo labo eledlula kancane amakhulu amabili lamachumi ayisitshiyangalombili zamadola i-$284. Bafuna lokuthi kukhuphulwe ama-allowances abo aphansi okumangalisayo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.